Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 18 July 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, liyaqhubeka lisidla ubhedu igciwane le coronavirus eselibulele abange njalo abantu abedlula amachumi amahlanu 51 ngalanga linye.
Abantu bekhaya sithi thina mabacwaye loludlame bangaphatheki kilo ngoba kusasa asikwazi okuzavuka kwenzakele.
Umongameli wele South Africa mnumzana Cyril Ramaphosa secele uzulu welizwe lakhe ukuthi achiyane lodlakela olulokhe lusiya phambili lapho abantu abagqekeza khona amabhizimusi bethathe iloba yini abakutholayo.
Indlala yangkhona ichiyene labantu abahlala emaphandleni labana abakwanisa ukuthi belime isikhathi izulu lisina.
Indlala ibikwa isidla ubhedu edolobheni leDede. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Sidla ubhedu igciwane le coronavirus eselibulele abange njalo abantu abedlula amachumi amahlanu 51 ngalanga linye. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2661 ababanjwe igciwane le coronavirus kumanani awethulwe izolo ntambama. Iningi lababanjwe leli gciwane 338 ngabe Mashonaland East, kulandele abe Harare abangu 330. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala likhuphukile laya ku 30,332 ngelanga linye, khona bese kuhlatshwa abayinkulungwane eyodwa 1,000 kusiya kubo 2,000 ngelanga kumanani ade esethulwa kumaviki edluleyo. Umongameli wele South Africa mnumzana Cyril Ramaphosa secele uzulu welizwe lakhe ukuthi achiyane lodlakela olulokhe lusiya phambili lapho abantu abagqekeza khona amabhizimusi bathathe iloba yini abakutholayo. Ekhuluma ebusuku izolo, uRamaphosa uthe uhulumende wakhe usethumele amabutho lezinye ingatsha zomvikela esabeleni sekaZulu Natal kanye laseGauteng lapho abantu abangene khona emavinkilini aseJabulani Shopping Mall eSoweto. Izolo bathanyela impahla egoqela omabonakude, amafriji, inyama, izigqoko lokunye. Umangameli Ramaphosa uthe sokubotshwe abantu abedlula amakhulu amathathu 323 eGauteng, labedlula ikhulu elilengxenye 166 eKwaZulu Natal. Uveze njalo ukuthi udlakela lolu solubangele ukumiswa kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni COVID-19 kwezinye indawo. URamaphosa uqede umbiko wakhe engakhulumanga ngitshola kanye ibizo likamnumzana Jacob Zuma okuthiwa ukubotshwa kwakhe yisisusa sodlakela lolu. Udlakela lolu luqalwe ngabasekeli bakamnumzana Jacob Zuma ngeviki edluleyo besithi bafuna akhululwe ejele lapho awavalelwa khona okwenyanga ezilitshumi nanhlanu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo. Yena uxwayise uZulu weZimbabwe oseSouth Africa ukuthi engalokothi aphatheke kulolu dlakela.
Abantu bekhaya sithi thina mabacwaye loludlame bangaphatheki kilo ngoba kusasa asikwazi okuzavuka kwenzakele. Thina esikutshoyo ukuthi hayi, siyananzelela kuphela ukuthi abantu bekhaya bangazitholi sebengena phakathi kwale ingxaki kanti lathi seselomlando okuyalungisa ilizwe lethu lakomthwakazi. Akusizi ukuphatheka kudlame lweSouth Africa thina ngapha abantu bethu besehluleka ukuthi bayelungisa uhlupho olukhona lekomthwakazi lathi saludalelwa yihulumende yezanu PF, ihulumende yamashona eyabulala abantu bakithi ngombhuqazwe. Kanti ngakwelinye icele sisananzelela ukuthi ngesikhathi kubusa ubaba uZuma abantu basekhaya yikho lapho abathole khona amaphemithi ngithi izincwadi zokuhlala kwele South Africa. Yebo siyazi abaningi siyasympathize sibili sikhala lo baba uZuma, sinanzelela ukuthi akumfanelanga ubaba uZuma ukuthi ebe ngumuntu owabotshwa wahlukunyezwa ngesikhathi se-apartheid kusabusa abamhlophe, usezohlukunyezwa futhi sebuyele ejele kathesi ngenxa yokubotshwa nguhulumende womuntu omnyama. Yena lo uhulumende wayesithi ulwela i-black majority kwele South Africa. Kanti ngakwena incele siyananzelela ukuthi ANC leyi elosire Ramaphosa akuseyiyo i-ANC yayizolo, i-ANC ethwale nzima kuma-trenches ibisana lohulumende woncindezelo wabamhlophe. Abakithi ngakho siyabacwayisa ukuthi hayi abangaphatheki kulolu dlame ngoba siselomsebenzi lathi kumele siyewenza kwelikamthwakazi ukuze ilizwe lethu libuye.
URamaphosa uthi usethumele ibutho lezinye inkatha zomvikela ezithiyeneyo ukuyalwisana lodlakela lolu. Ngokubona kwenu lungaqedwa njani?
Ubaba uJacob Zuma akakhulule. Sizananzelela ukuthi okunye okufelwa ngubaba uJacob Zuma yi-black empowerment owayenza kuzizalwane ze-South Africa. Mhlawumbe okungajabulelwa ngubaba uCyril Ramaphosa labamhlophe, ngoba sinanzelela ukuthi umnotho wase-South Africa usaphethelwa ngabamhlophe abaqhubeka mhlawumbe bencindezela abantu base-South Africa bamnyama. So-ke konke lokhu thina nxa sikubhekile sibone ngani kupolitically more than kulokuthi ubaba uZuma uyehluleke ukulandela umthetho wokuthi kumele aye kuma phambi kwenkantolo kumbe phambi kwekhomishini kababa uZondo.
Umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwele South Africa. Untungameli uphinde waxoxa njalo lonobhala jikelele webandla le-The Patriotic Front umnumzana Andrew Nyathi laye ose-South Africa.
Udlame kungakhathalekile ukuthi lwenziwa ngubani kubani ayisiyo nto emukelekileyo. Udlame kalufuneki, abantu bachisa izimota yonke lento shaya abantu ngamatshe, kuyadutshulwa, kwenziwa yonke lento engavumelekanga singabantu. Kodwa-ke I think engifuna ukuthi ngikutsho ukuthi kuyadingeka ukuthi labo abakhokhelayo labo bazinuke amakhwapha. Umuntu omdala ole minyaka ephose ibe amachumi angu 8, almost 8 years, abe nguye umuntu elimsejele lichone. Ngibona kwami, ngibona ngathi noma bathatha leso sinqumo kodwa-ke kwakumele besikhangelisise ukuthi singenzi njalo, ngoba abantu bazabamba lesi sinqumo basisebenzise, okumba abantu babamba lesi sinqumo bese besisebenzisa ukona.
Kumele lulungisiswe njani lolu daba ngokubona kwakho?
Laba abakhokhela abahlale phansi bakhulumisane ngesiphangiphangi balungise lelu daba, balukhangelisise, balulungise. Thina asiyingeni indaba yabo, kodwa-ke masinje lathi isisihlukumeza, lathi sisifaka phakathi ngoba mase kutshisiwe imoto ohamba ngayo usemsebenzini lapho osebenza khona, yonke into isonakele, asakwanisi ukuthi senze, asakhona ukuthi senze umsebenzi lo oyiwona esawulanda lapha e-South Africa. Siyacela abakhokheli kabahlale phansi kulungiswe lindaba, bayikhulume, bayilungise kuhle. Into elungisekayo ikuthi nje abantu baba lamakhanda aqinileyo ukuthi hayi mina ngumulida njengomkhokheli amvumi lokho nisona, mina ngifundisiwe, mina ngiligqweta ngifundisiwe, bengakwenzi njalo. Siyacela abahlale phansi bakhulumisane kulungiswe into le, ngoba yinto elungisekayo kunokuthi kube kulwiwa, kube kusenziwa udlame, kube kutshisa izinto, kube kubulawa abantu, kube kudutshulwa abantu. Siyacela.
Umnumzana Andrew Nyathi ngunobhala jikelele webandla le-The Patriotic Front ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla siqhubeka sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Lapho inani lababulawa yilolu bhubhane selidlalela kumachumi aphezu kwamahlanu ngelanga. Sikhangela njalo udaba lokukhuphuka kwenani labatsha abazithweleyo elizweni. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende ethi abasakhulayo abangaphansi kweminyaka elithumi lasithupha 16 akumelanga baphiwe imithi yokuvimba ukusithwala ama contraceptives ngaphandle kokuba bethole imvumo yomzali. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Ove ngo 8 ntambama.
Indlala ibikwa isikusibanga esibi edolobheni leDede esigabeni seMathepeleland North. Leli dolobho lilodubo olwehlukene lezinye indawo ngoba iningi labantu lihlala imizini yesintu kodwa baphathwa njengabantu abasedolobheni. Sixoxe lokansila waleli dolobho umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Indlala esigabeni sami ikhona indlala enkulu kakhulu. Isizathu ngesokuthi iDete indawo esingathi lidolobha elincane ngesiNgisi ababizayo sithi iperi-urban. So indlala yangkhona ichiyene labantu abahlala emaphandleni labana abakwanisa ukuthi belime isikhathi izulu lisina. Izulu lana sibili but abala ndawo yokuthi singathi bayalima. Yikho ubona indlala ibakhathaza Chris. Silabantu abalupheleyo yona labana abancedwa lebe social welfare. So okwakhathesi ukucela nje ukuthi nxa bengakhwanisa ukuthi bephangise ukubuya lohlelo lobulana olokuncedisa abantu abadala labanye ababizwa lesingisi ukuthi ngama-vulnerable kungaphathisa sibili.
Kungakubangelwa yini njengoba izulu likhanya linile kakhulu endaweni eziningi khona ngapha linanga na?
Izulu lana eliningi sibili Chris but iDete lidorobha abala ndawo yokulima. Indlala ibangelwa lokuthi abantu abalamsebenzi abalutshwani kade besebenza ngenxa ye-COVID yona le abasela ndlela ekudinga ukudla. I-lockdown le ikhona lezi nsuku abantu bayazama ukuthi bayenze bekuyenza okwesikhathi esilutshwani from 8 to 3:30 uyabona ukuthi ubunzima wangibona bungakanani. So hayi indlala sibili ikhathazile endaweni yami eDete and ngiyacela kakhulu abantu be-social welfare kumbe abanye bengabekwanisa ukuthi bephathise endaweni zokusiza abantu lohlupho lwendlala.
Zona inhlanganiso eziphathisa uzulu ngokudla aziphathise na?
Inhlelo eziphathisayo ngokudla ziyaphathisa but vale sikhathi lapho bavula khona isikhathi sangona sokuthi sebechalisile i-program yokunika abantu ukudla but inkinga ekhona ngeyokuthi bayebekhangele indawo zemaphandleni kakhulu bengananzi indawo ezinjengeDete okuthi lokuswelakala kwemisebenzi lokuswelakala kwemali bayebengayenelisi ukuthi bathole ukudla and njalo unanzelela ukuthi kulabantu abagugekileyo and kulabanye abalobulima lobuyana okokuthi bayebefuna zona lezi nhlanganiso ezinceda abantu but inkinga ekhona ukuthi bayakhangela nje bayaphonku across the board akula ndaba ukuthi usendaweni enjani. iDete iyarelya kakhulu le-tourism manje i-tourism okwakhathesi idown kakhulu ama-companies ayeqatshile abantu aretrenja abantu abaningi kakhulu abantu abaningi bazihlalele khonapho bayiwo kade bebizwa lesingisi ukuthi ama-breadwinners angkona. So ubunzima endaweni yami bukhulu kakhulu. Ngiyabe lokho ngiphinda njalo ukuthi hayi ngiyacela uhulumende ngamanye ama-non-government organizations ukuthi ephathise ukuthi sithole ukuthi isigaba sami sisizakale kuhlupha lona lolu olwendlala. Ngifuna ukuthi nxa ukuthi kungayenzakala bebone ukuthi kungayenziwa masinya ngenxa yokuthi izinto lezi hei angikwazi ukuthi sesilobunzima even ukuhlangana labadala because bathwele nzima le ndlala sonke sithwele nzima. Hayi
umnumzana Stanley Torima ngukansila wedolobho leDede. ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eDede.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz shortwave.
Ukumandla isikhangelo eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulodokotela weHarare obotshiweyo uTinobinga Mhlanga ngoba wabamba izitho zomunye umama owayezithwele, wambamba kunye lamavele akhe esithi uyamelapha. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa abophe abantu abafika phose inkulungwane eziyi-9,800 ngempela sonto ngokwephula imigoqo ye-COVID-19. Leli phephandaba lithi abanye ngababuthwe besemashabhini benatha utshwala, kuthi abanye ngabakade bezulazula bengagqokanga amamaski.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani balaleli beStudio 7 kanye nabasakazi bonke beStudio 7. Bakithi siyabonga izindaba ezinhle elisiphathisela zona. Kulalapha abakhuluma khona ngokunikezwa isicoco sokuba liqhawe. Sizonanzelela ukuthi wonke umuntu owaphatheka kumbuqazo weGraund izano imbona eliqhawe ngoba yaphumelela. Kwaba yimpumelelo kuzano okwayenziwa iGraund. Yikho bazohlala bebafaka ezingamaqhawe. Kodwa amaqhawe ayemvelo ayiwona asebenzayo asebenzelayo ngokuhle leso sigaba sobuqhawe. Bakhona bayayaziwa lanxa izane ingasashiye emuva, lanxa izifake abangamaqhawe amaqhawe ayaziwa. Yikho akusimangazi konke lokho. Kuzolandela lapho kusokuthiwa khona umkhulu wezano sesithi abantu abancedisayo kuempini laba basondele bezothola. Kambe ngumbani umuntu ongancedisanga empini? Wonke umuntu wancedisa empini. Sobona sebekubonile ukuthi babona ukuthi abantu bonke bancedisa empini, kodwa alukho zuzu abaluzuzayo ngokuthi kulozibuse. Abantu baloko bengekho kuzibuse, so sebezama ukuthi bethi bayabanceda abaphathekayo. Ngani bayazi ukuthi abantu banozibuse, imfundo ikhona yamahhala le abantu babeyilwela, igovernment yona le zana ayitshontshi imali, imali ezisetshenziswa, imali ezelizwe ngani ziye ebantwini. Ngani ayikusho konke lokhu ukuthi abantu abasondele? Ikusho ngoba iyazi ukuthi kudali batshontshela abantu abatholanga lutho basebenzela izwe. So sizama ukungathi iyabanceda iyabancenga. Akukho konke lokho, ayihlale nje izanu iyekele konke lokho ekwenzayo abantu bazikhululekele. Yiwo umbuso abantu abafunayo abawulwelayo.
Sanibonani, sanibonani lonke one face studio 7. Ayishayishwa imbiko yenu njalo siyabonga ukusebenza kwenu. Lomphakathi kucacile sikakhulu. Le mbono yonke abantu nje yabalaleli bonke abeZimbabwe zengaphandle kwelizwe jikelele ibalulekile kakhulu. Noma iphambana ngombono, kodwa hayi abantu abazama ukulwisana ukuthi ngwani ilizwe lingakhululeka libe kahle lithole ukuhlalisana lokusebenzana. Kanti umuntu okuphambukayo la kuphakathi kwabantu bonke umnumzana ubaba uGawule. Into ekhuluma ubaba uGawule iphambana le mbono yabantu bonke. So laye kusazomthola khona lokhu nje bethu abantu befanele ukuthi begeziswe bebotshwe ngokuphula umqiniso zomthetho. Yena uphezu kwazo ukuphula iziqiniso zomthetho. Why yena engabotshwa? Why babakho umnankanga wabulala abantu bengabotshwa? So laye sokuseduzana ukuthi kumthole. Angeke kube iminyaka emingaki kungamtholanga. Sezomthola laye esekulile, laye esezingeni lokukhula ebesebotshwa laye. Bona ukuthi wena uzavuma ukuthi umuntu engeniswe ejele kulile na. Sibethi abantu abaphula umthetho befanele bebotshwe noma akukhethelekile ukuthi ngakanani. Naye into eyenza ukuthi lokhu ephephe lo mnankanga ngoba basesekuzana. Kodwa mhlane izizana iphelela umphako. Angene nje wonke laba bantu kade ephula umthetho kuphambanisa abantu behlukuluza abantu beyenza abantu izinto ezimbi nje igqila elidlala yini buqa ilizwe konke nje ufanelekileyo ngezimali zabantu bethathe emabhenki thezi ilizwe liyaphungayila liselamala lilana kukhanya ukuthi ibondori ibrika checki or kuyini yinto nje eyive kungala mali tho so kusezoqondana laye ke umr bilingabule sozolibona ijele ukuthi into enjani uzongena laphana esitorobhi siyabona
salibonani salibonani mthwakazi omuhle ngiyabingelela kubasakazi bami abathandekayo nabalaleli abathandekayo okhulumayo ngokamaphosa umntwana endaweni yasecrossroad kobango eplumtree kwesikabhango isigodi engumzukulwana kabhango hawu bantu bakithi lafizwele kamthwakazi asibathandazeleni abaholi banalaba kuthi ngelinye ilanga bavuke bakubone kulungile ukuthi basiphathe njengabahlali bezimbabwe njengabantwana basezimbabwe nathi sinalilungelo lentokozo lokujabula ezweni lethu noma nje sekunabanye abakithi abakomthwakazi asebasiphendukele ogawule hawu uyakhuluma insuku nensuku bamfaka njalo ogawule ethi abantu bemathebelendi kabafe engenakho akusolayo ngohulumeni ethi yonke into iright ayikho into ayisolayo ngohulumeni nekugrawundi akayisoli nokuphathwa kwabantu behluphekayo ngodlakela akakusoli uthi uhulumeni uright usuka namhlanje ukhuluma ngezwe leSouth Africa abheke umakhelwana kathi uZuma uright ebotshiwe yizo izinqumo ezifunekayo zonalezi zokuthi umuntu mayenze kabi afakwe ejele engakakhulumi ngezakubo okucatsha khona abantu okubulawa khona abantu kungabi indaba zalutho awu ngiyazisa ngogawuli awu ngiyafisa ukuthi alube imessage naleyi noma irecording naleyi lithumele direct kuyo ugawuli ukuthi awu so nani gawuli wasithengisa kangaka
salibonani salibonani bakasakazi bakastudio 7 lonke elizihipha ngesindebele likhona hapo emelika siyawubonga uya kakhulu umsebenzi elisenzela wona uyancomeka njalo usisi umandlovu uyakhuluma lapha nyamuzwa ngendaba yokuya enyangeni lokhu ukuthi kuthiwa khona abantu kulondoda olesilulu sakhe ezihambisa abantu enyangeni ukuyavakasha enyangeni mandlo ukhuluma ngemva kwendaba sikhuluma so mhlawumbe sokuyindeyiphi khona le enyangeni kudala befikile inzalo kambuyane handa le kudala behambe bafika khonale ukhuluma ngemva kwendaba dala befikile amashona khona
bonani salibonani studio 7 ngiyavuka lami ngajabula makuba le yami odethe leyi wami umbuzo uthi umbuze lo ndoda othiwa ngugawule lo othi kurayiti uzume boche yini lingakelaye buze kahle ukuthi uyavuma yini ukuthi omnangagube boche ngoba bulala abantu esikhathi sekugrawundi ngicela limbuze le nto like limbuze thi ngoba wena uyavuma ukuthi uzume boche uthini ma kungabe sokungabe sokuthiwa kubotshwa omnangazwabona ngoba bathinteka kugugrawundi siza ukuthi yena uzaqamba amangethini ngoba uhlale vele edifend into ezingacaciwe kathi ugawule lo mhlobana kanti vele kulo muntu osindebele onthiwa kogawule lwana nginomuntu uyisedishona liphele engqondo ezisoo
salibonani basakazi bakastudio 7 lani balaleli ngalibingelela ngitilinjani egama lenkosi yethu jesu ngitasephileni ha le icovid izodlula bakithi mina ngile nkinga lapho eschool fees sesiyangaya bakithi hhayi siyangaya ischool fees siyadula kakhulu o-ecd yobhadala 200 rand isiyangaya ayithatha amabhondi isebenzisa amarandi kuphela kanti sisesouth africa yini okuthiwa ayithatha imali esebenzela izweni ithatha imali yakwamanye amazwe imali yangaphandle 200 rand umntwana hhayi siyangaya ischool fees siyadula bakithi aleke imbuzeleni umphathi isikole utarireyo ukuthi kathi uyithatha hathi ukuthi imvume yokuthi ubhadalisa ischool fees ngamarandi kuphela akasebenzisi imali yasezimbabwe ufuna ukuthi kusebenzisa imali yasesouth africa 200 rand umntwana eprimary hayi siyadula kakhulu ischool fees ngajabula ama-audio yami ngabala la ayizwe utarireyo ngiyabonga
linjani lonke asazi studio 7 ngithanda ukubingelela uChris Gande mbingelele tunkameli inkomo mbingelele uGift Dube mbingelele president lapha umqondisi moyo mbingelele sizwe sonke samthokazi jikelele ngithanda ukuthi amagama laba ayefika kubaba uGawule ukuthi yena uGawule uthini ngobabakhe umnankagwa angithi uGawule uthi right uZuma abotshwe yena uGawule uthini ngobabakhe umnankagwa umnankagwa waqeda amandebele onke edunge AK47 wathanyela etsholotsho lapho kusuka khona uGawule wathanyela kanyelu mnangagwa uthini yena ubaba ugawule ubana lomaluma kuthiwe ngabaqe tamandebele tuvachaba bugabuqa amandebele amanye amandebele asengodini abanye asezimbalwini amanye khabonakala amandebele yethu right uzuma afele ejele mina ubana uzuma mboni iqala lakhe uzuma walwela inkululeko after sethola inkululeko uzuma akazange wajikela omnye umhlobo wawudla wawuqeda walwela inkululeko uzuma kwaba lokuthula eSouth Africa nanku lamanje lapha eSouth Africa umkhono muhamba kahle since bethethe independent yena ugawule uma esithi uzuma afele ejele uthini ngobabakhe umnangagwa umnangagwa phela wabhuqa wabhuqa amandebele nge AK-47 lo maluma akhuthiwe nganyabonga abasazi uJoseph 7 ngokuhlala mina seSouth Africa igama lami ngubheka impilo nyathi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus selisiya liqansa kwezinye izigaba zelemelika lanxa kungayisiso sigqubu esike sabonakala ekuqaleni komnyaka. Abezempilakahle bathi lokhu kungaba kubangelwa ngumkhakha wegciwane othiwa yi-Delta owenelisa ukufuhla emzimbeni lanxa umuntu ezivikele ngokuhlatshwa amajekiseni womabili awe-COVID-19. Siqoqele isizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo Mr. Gandhi, igciwane kule indawo eWashington State likhona, ufikile yena lo uthiwa nguDelta. Njalo siyezwa imbiko emncane yokuthi abantu abebengahlatshwanga yibo ebathathayo kumbe yibo abagulayo. Kodwa ke ngokuya kwezinto abantu beWashington State abaningi bahlatshwa ngesikhathi kumele uhlatshwe. Kwabakhona bona labo abanye abangazange bakhathalele bathakazelele ukuhlatshwa. Igciwane likhona but alikhulunywa ngalo kangako ngoba inamba zangkhona isizo leziyana ezimangalisayo kakhulu ukuthi lizwe njengakuqala lokhwana ukuthi abantu babesifa ngenani eliphezulu. Hayi kuthuli nje. Abantu balungiselela ukubuyela emsebenzini. Ngisitsho nje namhla belilanga lokuqala uThama Bandla bahambe bayikhonza benelisa ukuhlabela bendawonye kuyela social distancing njalo kungela ama-mask.
Belokhu behlatshwa na ijekiseni ye-COVID-19 abantu ngobuningi.
Izindawo zokuhlatshwa zilowo zikhona. Abantu uyamenyezela ukuthi abantu abangahlabanga babuye bazehlaba. So ungakhangela ama-pharmacy amaningi lapho kwakumele ukuthi umuntu wenze appointment siyahlaba. Kumbe izindawo zokuhlatshelwa kuthiwa akusadingakali ukuthi wenze appointment. So ungamhamba nje lokhana kuthiwa i-walk-in nxa uyazi indawo yokuhlaba ukuthi uhlatshwe. Siye sabona futhi izigaba kumbe ngingathi abantu ngokuqoqana ngokuthi bavela ngaphi ama-association. Lokhu ngeke ngabona iZambian Association layo I think ibe lama vaccines ayo bebizela abantu babuthi babuye bezehlaba bebapha njalo umvuzo wokuthi nxa kade ungazange uhlaba ungabe uzohlaba umbuza aphiwa i-$50. Abantu balokhu behlaba but awusozubona amalayini okuthi uthwa laphana kulayinela abantu abahlaba i-COVID ngoba abantu abangahlabanga sebevunyelwe ukuphonga ukungena nje lapho wawuthiwa kule injection ye-COVID ekuhlatshwa khona abahlatshwa.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Seattle e-Washington State. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Liyaqhubeka lisidla ubhedu igciwane le-coronavirus eselibulele abanye njalo abantu abedlula amachumi amahlanu 51 ngalangalinye. Umongameli weleSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa secele uzulu welizwe lakhe ukuthi achiyane lodlakela olulokhe lusiya phambili. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.